izulu liyana kakhulu okwakathesi ilanxa nje kwayenza ukuthi labuya late but abantu balima izilimo sesinye sokuthi sezikhulakhulile empijana. So izulu kuna liyana singakwazi ukuthi okwenzakalayo lizabe lizathatha isikhathi eside likhona yini okungenza ukuthi izilimo ezikhona zezikwanisa ukuthi zifinyelele ukuthini ziyakhula eziproduce ukuthi sezingadliwa. So yikho lapho esikhangelele khona singazi konti lizahamba njani. But okwakathesi hhayi lona izulu liyana sibili. Okunye sikukhangelayo kumbe sikukhangeleyo kumbe singani siyakwesabela yikuthi amadamu la ikakhulu amancane asegcwele. Isimo esinjalo singabangela ukuthi amadamu la aduke ngoba nanzela ukuthi amaningi angikhona amanye ayeke abe duke ezikhathini semuva esidlulile. So okungenzakala kathesi ukuthi sesabela ukuthi engaduka futhi ebeselahla amanzi sibe sesiyabhekana lo duke olufana naye futhi ngesikhathi esizayo ikakhulu ma sikhangelisane nesimo sezifuyo.
Yes, ngathi-ke khonapho ezifuyweni zinjani lokho zisifa yini kumbe sokungcono?
Hayi, izifuyo kwakathesi sezihlambulukile. Ilanxa nje abantu abaningi bethu abaningi batholakale bevele sebengasila ngoba abanye buthola befelwe yi-8 abanye fu abanye ngakingaka abanye 10 abanye phose izibaya zaphose zavalwa but hayi lezi ezasalayo okathi sesesimeni sokuthi hayi zona sezihlambulukile sezizifuyo sokuthi hayi sezingasebenziseka sibili sezivukeka okwakathesi.
Emadlelweni khona kunjani?
Emadlelweni awutshani sobukhona khona okwesilukeni loke ngikugqugquzela ukuthi ngiyesabela ukuthi nxa izulu liyahamba ngoba kakhulu utshani buyafuza ukuthi nxa bube khona kanje. So izulu liyale loke lisiba bukhona buze bufike esikhathini sokuthi buyavuthwa utshani kumele ukuthi labo buvuthwe ukwenzela ukuthi ngesikhathi nxa izulu lingasekho mbese kufika isikhathi sokuthi buyawoma. Kungenzakala ukuthi nxa ilanga selitshisa laphana bube butshani obuzivuthukela bodwa lula nje ngoba nxa utshani bungazange buvuthwe kungafika isikhathi sokuthi ilanga selitshisa laphana izinto ngazihamba nje even zibuthintalazane zezibudlayo obuningi bakhona uthola ukuthi buyabe buvuthuka nje kabusabutshani lona obukhona obuqinileyo okuthi lanxa bungabe sobuwomile kodwa buyala lokho bukhona buyabe buvuthukile ngesimo sokuthi abutholanga izulu elineleyo bavuthwa.
Ye, kodwa mabelekela isimo sinjani?
Amabele isimo sawo kwakathesi kwezindawo aseseright but kwezindawo lezi ezizwa masinyamazi eziyimsenya ebesengana sesiba lokubomvu nje lanxa kade ngingakhuli kakhulu ebesengana sesiba lokubomvu ngaphansi okuyiko kungani ukuthi sicabange ukuthi engxenye kungaba yingozi nxa lingabe liqhubekelana kakhulu okwakathesi but ebengingawonakali kangako uma ngiwakhanyela kahle.
Ye, tshela abantu ukuthi ungaphi khonapho Mpofu.
Okwakathesi ngikhuluma ngisesigabeni semthunduluka lapho engiyakhe khona.